Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhla ka 13 Nhlangula 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kukhona kathesi kwezinsuku zanamhla abantu abalingisela ukuthi umuntu ukhulumane basebekukhipha njengani nguye kanye lowo muntu okhulumayo. Bona kuyimisebenzi yezitha zakhe uchivayo lokho.
Soludale ukufuthelana okukhulu kuzalo PF udaba lukasomabhizimusi osekela leli bandla umnumzana uKnol Chivayo yena othi ubambe umongameli Emmerson Mnangagwa ngamadomu.
Ukubana ilizwe liye phambili kuqakathekile ukuthi kube labantu abakwanisayo ukuthi bedaye uhulumende lapha sincindezela abantu lapha ilungelo loluntu yalephula okuyikuhulumende angakuthandile.
Umqoqi wenhlelo zenhlanganiso ye-United Nations eZimbabwe uthi inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu akumelanga zikhangele njengezitha. Abazama ukuziphilisa babaza okuchiyeneyo njalo abanye abafundileyo bathengisa inkuni. Zonke lezi ndaba lezinye lezo zizwa kulomsakazo. Soluphehle ukufuthelana okukhulu kubandla leZANU PF udaba lwamazwi agcwele enkundleni zokuxhumana abikwa engakasomabhizimusi osekela leli bandla umnumzana uKnol Chivayo lapho azwakala ezitshaya khona isifuba esithi uthola amakontilaha abhadala izigidi lezigidi zamadola emelika kuhulumende ngoba ebambe umongameli Emmerson Mnangagwa ngamatomu. Gumbiko lowe odio uChivayo uziqhenya njalo ngokuthi uMnangagwa umenza umntanakhe ngokunjalo uthi ukhomba ngophakathi. Iziphathamandla zeZANU PF ziningi zithi uChivayo kumele athathelwe amanyathelo ngoba etshengise ukudelela uMnangagwa. Kodwa yena uChivayo uyakulandula esithi kayisuye okhulumayo ku-odiyo le. Sixoxele lunga leZANU PF umnumzana Believe Gawule yena othi ngempela lokhu kungabe kwenziwe izitha zikaChivayo.
Okwakuqala babankomo engakutsho ukuthi uChivayo usekhulumile wathi ayisuyelwana okhulumelana amazwi. Kukhona kathesi kwezinsuku zanamhla abantu abalingisela ukuthi umuntu ukhulumane basebekukhipha njengani nguye kanye lowo muntu okhulumayo. Bona kuyimisebenzi yezitha zakhe uChivayo lokhu. Abakhona abanye ebandleni abangathokoziyo ngokuba seduzani kwaChivayo lomongameli. Abantu bethu lapha kakhulu ungangani uyasondela duzani lomongameli susiba ngumuntu okuthiwa sokumeleke kukhulu into ezimbi kunjelwe lokhu lalokhu. Angiboni into embi ngokuthi uChivayo njengomuntu omutsha ophumeleleyo usomabhizinisi esondele duzani lomongameli umongameli welizwe. Kumele umongameli welizwe kumele esondeleleke phela. Kodwa ke abanye sebekuthatha njengokuthi hey uChivayo uyehlisa umongameli izinga lani lani okunje sebemkhulumela lokuthi uChivayo ukhulume wathi yizinto abazibonayo bese besi babumbe ukukhuluma. Ukhulumile uGeorge Jaramba wathi hayi akuphumi kuChivayo lokho. UChivayo la esekhulumile inkomo abantu bunje bakuthatha bekubumbele enye indaba ngokuthi kuthiwa ngokukhulumileyo belezi zathu zabo. Bazama ukususa uChivayo duzane nomongameli ngendlela zonke.
Siyakhumbula ukuba ibutho lasusa umongameli Mgabe embusweni lisithi wayesezigombolozele ngamasela lezigilamkhuba abantu ababe huquluza bentshontsha inotho yeZimbabwe. Abanye bathi uMnangagwa usesenza khona xathu okwakusenziwa ngumgabe ngokuzigombolozela ngabantu abafana laboChivayo. Ungathini ngalokho?
Akulanto embi njalo kanti uChivayo kanti nkomo ngingathi icala lakhe yiliphi njoba kanti wahamba phela emakhoti bemethisa amacala amakhoti amclear. So kumele ke uChivayo ebe ngumuntu omubi ukuthi kasamelanga sondele duzane lomongameli ukuthi kutheni nkomo kambe umuntu onjana nxa edinga la amathuba ukuthi aphumelele ahambe nampana abantu abantu abatsha emazweni amanye athuthukileyo lana antanga abanjengabo uChivayo ama billionaire ama millionaire amathuba kangabe khona kambe kathi ungaba labanye abaphumeleleyo sokumele bebe ngabantu ababi abangamelanga basondele duzane nomongameli abasebengabamba umongameli bamenzisa izinto abazifuna kambe umfana omncane onjengoChivayo kambe ngayenzisa njani umongameli izinto angazifuniyo.
Umnumzana Belief Gawulele ilunga leZANU-PF ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7. Sixoxe njalo lelunga leTCCC umnumzana Sweden Chiroza.
Silokucabangela lathi ukuthi uChivayo engabe engumuntu osebenzelana laye umnumzana uEmerson Mnangagwa lehulumende yakhe ngoba imali yeGwanda eyayimele ilungise ama-solar projects yaphonga uloba mahlaya kodwa thina sikwazi ukuthi sile anti-corruption commission lapha ezweni. Okunye sikwaziyo thina ukuthi uMnangagwa wakhuluma yena wathi ngasoze avumele ukuthi kube lokuqili nxa yena ebusa. Lokhu akutsho umnyaka ka-2017 ethatha umbuso ngemva kokuhluthunela uRobert Mugabe. Wakutsho uMnangagwa ukuthi kasoze avume ukuthi kube le-corruption. Kodwa thina siyazi ukuthi uChivayo imali yeGwanda kayizange ihambe ngendlela esithabisa uZulu. Noma nje imthethandaba yambona engumuntu omsulwa kodwa akuzange kusithabise thina njengabantwana beZimbabwe ngoba kwakhanya ukuthi imali eningi yalahleka ayizange isebenze ukuletha leyo sola esasiyikhangelela.
UChivayo uyakulandula ukuthi nguye okhulumayo ku-audio esenkundleni zokuxhumana uthi lawo mazwi akhandwe izitha zakhe. Kungaba njalo yini?
Kulezi nsuku kutechnology yamanje ethiwa i-artificial intelligence kuke kwaba leyinye itechnology eyasetshenziswa kudaba luka Joyce Mujuru bemgcona uJoyce Mujuru kwayotholakala kukhishwa izintatheli izindaba ukuthi uJoyce Mujuru babemqambela amanga. Njalo kukhona umzekeliso okhona ukuthi owayengumongameli we-America uDonald Trump ube le audio yakhe lapho azwakala khona ekhuluma esithi usebenza lamabandla aphikisayo lapha eZimbabwe ibiyi audio eyokuzikhandela kusetshenziswa leyo artificial intelligence. So yes, angazake sithi lokhu akwenzakali kodwa phela iqinisa ngelokuthi imali azigqutshelwa yena uChivayo zimele zikhangele ukuthi zisebenzile yini.
Umnumzana Sweden Chiroza lilunga leTriple Sim. Umqoqi wenhlelo zenhlanganiso United Nations eZimbabwe umnumzana Edward Callon uthi inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu akumelanga zikhangele njengezitha. UCallon wethu leyo mbiko lo namuhla emhlanganweni awuqhubele inhlanganiso ezizimeleyo phansi kohlelo luhlaziya ilungelo loluntu olumayelana le-Universal Peer Review on Human Rights. Kulezi kondiso ezifika phose ikhulu lamachumi ayisikhombisa 168 okumele zilandelwe emhlabeni wonke jikelele ukuze kunganciphiswa inkululeko kaZulu. UCallon uqhube umhlangano lo ngesikhathi eleZimbabwe lizama ukubumba umthetho olakho ukuvalisa ezinye inhlanganiso ezizimeleyo o-Private Voluntary Organizations Amendment Bill ohlolisiswa kwamanje lidale lePhalamende. Kulokudonselana ngokumele kwenziwe ngomthetho lo owaphoselwa kuZulu waxabanisa abantu okumangalisayo. Umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi i-PVO Amendment Bill iqakathekile njalo izamisa ukusetshenziswa kwenhlanganiso lezi ukungenisa elizweni imali eyokuzama ukugenqula uhulumende. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lonobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Amazwi lawa ayabonisa ukubana ezinye izizwe zimbona onguyo okhokhelayo ekwephuleni amalungelo oluntu ngoba ungakhangela inhlanganiso ezizimele zodwa kakhulu ziyebe zikhulunywa ngokupromotha lokuphakanyiswa kwelungelo loluntu lokukhuluma ngedemokhrasi kakhulu abantu beZimbabwe bayilwela bayifuna kodwa kabakayitholi ngokupheleleyo ngoba kanenginengi uhulumende uhamba enyathezela phezu kwamalungelo oluntu esephula amalungelo oluntu echaya abantu ewephula ngendlela ezijiyeneyo so konke khonokho abantu abasebandleni lakhe uhulumende obusayo kwamanje bayaliphula ilungelo loluntu ngendlela ezijiyeneyo kodwa ukubana ilizwe liye phambili kuqakathekile kube labantu abakwanisayo ukuthi bethi hayi uhulumende lapha sincindezela abantu lapha ilungelo loluntu yaliphula okuyikuhulumende
Yiwapi amanyathelo okufanele athathwe nguhulumende ukuze kuvikelwe ukusebenza kwenhlanganiso ezisebenza zizimele zimela amalungelo oluntu.
Kunzima ukuthi sikhangelele ukuthi kube lenyathelo uhulumende ongalandelisi sekelo sombuso uhulumende olabantu abatshontshayo. Yezithathela imali yelizwe nje santando kungenziwa lutho ukuthi side ngenzani kuma-NGOs ngoba kakhulu kakhulu babekhuluma nge-externalization bekhuluma nge-sponsoring i-terrorism things like that la ma-NGOs ayisikho ukuthi yinto ludaba lwemali ludaba lokwephula kwamalungelo oluntu uhulumende abalwisela khona so yikho okuxokule ndaba khona ukuthi uhulumende akabe ngohulumende olandelisa isisekelo abe ngohulumende oyenza izinto ohlonipha lamalungelo oluntu konke lokho kuningi kuzaphela
umnumzana mbuso fuzwayo ngunobhala jikelelwe enhlanganiso ye-ibhethu likazulu Ezinye izakhamizi zakoBulawayo ezibhekane lesimo esibi somnotho sezivaza ukuchiyeneyo kube labanye ikakhulu abasakhulayo abafundileyo abathengisa inkuni ukwenzela ukunakekela imuli zabo kubika uEzra Chisa Sfanda
Elokuthini lemakhandeni banenge ababaza ke amasofa imbeda amakhabothi lokunye okuthengiswayo Mnumzana Clifford Ndlovu omunye wababazayo
bazama wardrobe bazama kitchen unit baze ama room divider la makhabothi baze lembeda
Mnumzana Busani Ndebele yena ubaza amakhabothi
construction hlanze from ama planka isijoyisele kuze kufume sokuliso
lo msebenzi uyashiya 18 years ngiyenza
Yapopo makule ndawo yabathengisa ekubazwayo. Nonzana kuza naye mlambo ngumphathi walindawo.
Sithengisela nje khonapha kuBulawayo khonapha abantu abaningi singindawo endala le.
Indawo le iphilisa abantu ahibona bodukisithi thina sodwa esebenza lapha but nabantu nje ezi community la.
Abanye njalo abagoqela abafunda emakolejini ezifundo zaphezulu bethengisa inkuni edolobheni leli ukwenzela ukuziphilisa. Unkosana emakoleji baya oleminyaka yokuzalwa elithumi lasishiyagalombili 18 ngomunye wabo.
Lokho yaba ngu-tourism ngoba khona vele kuthengiseni inkuni ngathengisa ngo-$10 yabuya khona drone ngathengisa $20 yabuyi-$2 so vele kunzima
omele iphelandaba tshabalala edalela ephalamende ekubandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthi abantu kumele bazame ngamandla wonke ukuzisebenzela njengalaba ababazayo okuthiyeneyo lokuthengisa inkuni kulokuhlala bekharakhala
ingqondo okuhlala sikhala ngokuthi sidinga imisebenzi kwezisikhathi awusisebenzeli kodwa ukuvuka sizenzele usenza sibe ngcono
USenator Sengezo Chabango ozithi unobhala jikelele webandla eliphikisayo le-Citizen Coalition for Change uthi ukwanda kwabenza imisebenzi yezandla kuveza ukuba umnotho welizwe usugugudekile okumangalisayo
ilizwe lemikubi abantwana kabasebenzi singathi about 80% of abantu bakithi sebe ku-informal sector
umnumzana Winos Dube umgcinisihlalo wabahlali bakoBulawayo owebulawayo United Resident Association Bura uthi abangatholi imisebenzi kumakhampani azimeleyo lakuhulumende bazama amandla wonke ukuziphilisa
abaphathi bedorobho bakunanzelele kwamp ukuthi kambe abantu laba bazama ukuzinceda xa basebebonakala ukuthi banjalo badinga usizo abazama ukuthi bahlelelwe banikezwe kumbe izindawo ezizaba lezindlela zokuthi bahlanzeke kube lezambuzi
Umsekeli kaMeya wedolobho lakoBulawayo uCouncillor Edwin Ndlovu uthi baziphilisa abantu abaningi elizweni ngenxa yokuswela imisebenzi.
Abantu abazisebenzayo sokuyibo abaphakamisa i-economy yeZimbabwe bephathisa uZulu abeziphathisa.
Ohlaziye zombusazwe ezomnotho lenhlalakahle kaZulu umnumzana Rejoice Ngwenya Uthi kuyamalisa ukuba uhulumende uthi abenza imisebenzi yezandla ngabantu abaqhatshwe njengalabo abakuhulumende lamakampani azimileyo.
Abantu abaningi phose 10 million izalwane zeZimbabwe ezifuna kumbe ezidinga umsebenzi obhadalayo kazikuzuzi. Abantu abethu phose 3 million abalama degree abanye balama certificates bangolova. Umshikashika yengumsebenzi. Kodwa kawubhadali phela, kawula pension, kawula medical aid, kawula pay slip, akula job security lapho. Singayengwa nguhulumeni wezana uPF othena ukuthengisa umbhidi embhaqweni ngumsebenzi, hayi ayisikho.
Lanxa ezinye inhlanganiso ezizimeleyo njengezisebenzi zeZimbabwe Congress of Trade Unions yabaqashi eZimbabwe Chamber of Commerce zisithi inani labantu abangasebenziyo ledlula kwesilinganiso songamachumi ayisishiyagalombili 85%. Uhlangothi lukahulumende olubona ngamanani olweZimbabwe National Statistics Agency luthi bedlula kancane isilinganiso sokulichumi ekhulwini 10% kuphela abangasebenziyo elizweni jikelela. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, igama lami ngezaJesus Bani.
Kwezi phathelane leMelika kumkhankaso okhetho lwalomnyaka udaba lwemibhobho luqhubeka lusehlukanisa imibono kaZulu. Umongameli Joe Biden uthi akwethulwe umthetho ozavimba ukuthengisela uZulu imibhobho elobukhali ama-assault weapons aphikisana laye. Umnumzana Donald Trump yena uthi uBiden usefuna ukuthathela ilungelo labanini bezibhamu elikusisekelo sombuso welizwe. Intatheli zindaba ye-VOA Scott Stearns uqoqe udaba elilwethulelwa nguChris Gande we-VOA Studio 7 oluveza ukuba uBiden wakhuluma ngalolu daba ngemva kwelanga lapho indodana yakhe yatholakala ilecala lokuqamba amanga ngokusebenzisa izidakamizwa ukuze enelise ukuthenga umbhobho.
Umongameli Joe Biden utshele abomkhankaso okhuthaza ukuqiniswa kwemigomo enqabela ukuthengwa mahlayana kwezibhamu esigodlweni seWhite House ngolwesibili ukuthi udinga uncedo lwabo ukuqinisa imithetho enqabela ukuthengwa lula kwemibhobho.
We need you to overcome the unrelenting opposition of the gun lobby, gun manufacturers, so many people.
Kumele sinqobe labo abafuna ukuthi imibhobho ithengiswe mahlayana, abayilungisayo, labezombusazwe abafuna ukwenqabela imithetho ebalulekileyo ephathelane lemibhobho.
UBiden ugqugquzela ukuvinjwa kokuthengiswa kwemibhobho nguhulumende wesizwe, hathi izabelo. Wasola abebandla lama-Republicans abazama ukuvalwa kogwaja lwe-Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives kumbe ATF olulwisana lamacala adalwa ngemibhobho.
You can't be pro-law enforcement and say you are pro-law enforcement and be pro.
Awungeke wathi ufuna kube le mithetho ngapho usithi kudilizwe ugatsha lwe-ATF. Ngeke kulihlazo.
Ucwaningo lwe-Pew Research luthi abantu abayisilinganiso soyedwa phakathi kwabathathu balesibhamu. Umongameli Donald Trump watshela inhlanganiso eyiyo enkulu egqugquzela ukuthengwa kwezibhamu ngoZulu ukuthi uBiden ufuna ukubathathela lezi zikhali.
If the Biden regime gets 4 more years, they are coming for your guns.
Nga uhulumende kaBiden engaphiwa elinye njalo ihlandla lombuso bazalithathela imibhobho mpela mpela.
UTrump uthi ilungelo lokuthenga imibhobho lizalondolozwa nxa engakhethwa, kodwa nxa kungakhethwa uBiden akusoze kube njalo.
Bengangena ilizwe lethu lizadilizwa ngendlela ezijiyeneyo. Isahluko sesibili sesisekelo sombuso siyahlaselwa. kodwa akungaba yimi akusoze kube njalo.
UTrump utshele inhlanganiso yeNational Rifle Association ukuthi abanini bemibhobho bazabangela ukuthi anqobe kukhetho.
These are great patriots, these are great people, and we're going to do things.
Lava ngamaqhawe oqobo. Siza kwenza konke ngendlela engakaze ibonakale. Siza nqoba lolukhetho ngesilinganiso esingakaze sibonakale.
Imbali kaTrump kudaba lwemibhobho ngesikhathi engumongameli yiso isizathu sokuthi engavotelwa njalo, kutsho uBiden.
Our predecessor has told the NRA convention recently. He's proud that, quote, I did nothing.
Engimelamayo utshele inhlanganiso ye-NRA ukuthi ke ngimlingisele angenzanga lutho ngodaba lwemibhobho ngesikhathi ngingumongameli. Ngokungenzi lutho wengezelela isimo esivele sisivi.
UBiden wakhuluma ngokwemibhobho ngolwesibili ngelanga indodana yakhe uHunter watholakala elamacala agoqela lokuthenga umbhobho ngokungekho emthethweni. UJoe Biden kazange akhulume ngokutholakala elecala okwendodana yakhe, kodwa wethula umbiko wokuthi uzaqhubeka ehlonipha ezomthetho. UHunter Biden ngumntwana wakuqala kamongameli welemelika otholakala elecala, njalo ukhangelelwe ukuthoniswa amanye njalo amacala aphathelane lemithelo. Lolu daba lulotshwe nguScott Stearns, intathelizindaba ye-VOA, lwethulwa yimi uChris Gande we-VOA Studio 7.
Kulabantu abathi umongameli Emmerson Mnangagwa wenza iphutha elimangalisayo kulandela ukutshela kwakhe umkhokheli wakwele Russia ukuba elemelika selisekela ngamandla ele Zambia lele Malawi ukwenzela ukukhawulisa ele Zimbabwe. Kodwa abakhona njalo abathi Mnangagwa wayitshaya ekhaleni loba nje kwakungamelanga akubikela uPutin kwaziwe ngabantu bonke. Ele Zambia lithi selidingisisa ukuba bazaluphatha njani udaba lolo, ukuthi ele Zimbabwe lithi lokhu lidlelana ngemfanelo lele Zambia. Ele Melika lona lithi galika fulatheli ele Zimbabwe ngoba liqhuba inhlelo eziningi kulelo lizwe. Ukuze sihlaziye udaba lolo, Gibbs Dube we Studio 7 uxoxe lomnumzana Believe Gawule okuba ndlale ZANU PF lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions. Ungwenya usungula lingxoxo.
I-diplomacy iqakathekile. Nxa kulokuphoxana okukhona kulendlela zokukhuluma ngakho, ayisoze sihambe siqala ukukhonona sesikhathana khona le Moscow. Kuyakhulunyelana njengabantu omakhelwane.
Baba Gawule, abantu bathi hey, umongameli ukukhuluma eceleni la, ubona njani khona?
IZambia neZimbabwe amazwe angomakhelwane, njalo iZambia yiyasincedisayo ekutheni silwela ukukhulula ilizwe leZimbabwe. Yiyo abantu abasinika indawo, abasinika le nto yasincedisayo kakhulu, okawunda abasincedisa kakhulu bencediswa babonkomo ukuthi ulwe kuliwe ilizwe leli salithola ngokubana kwaba le mpi eyaba khona sincediswa yibo Zambia. Kodwa kathesi sekusenzakala ukhokheli lobo sobukhona kathesi sobungani sobuphuma sobulahleka sobusenza ukuthi budale ubudlelwane obukhulu kakhulu labantu abanye abanindizela abanye, kumbe yithi le America yona leyi e-US esethile ama-sanctions. IZambia ngabe iyakuvuma ngabe ithi yona hhayi phela lungisani phela leZimbabwe ngale njengalokhu kuzokukhuluma ngoba Ramaphosa kodwa uHTH labana abakhulumi ngakho, abakhulumi vele ngakho ngisho, kodwa babhizi nje ukuncedisana le-America besenza into zabo. Umongameli bekhuluma iqiniso kodwa ubenyeya kwasokuphumela njengaphandle.
Ye baba Ngwenyamuzi yakhuluma lapha uthi hayi ukhanya ngazani vele eZambia khona ngale inkokheli yankhona kayilandaba lokhona ukuthi kulungiswe okuhlupha eZimbabwe njalo lokuthi benze njengalokhu kwenzekale ngabo Ramaphosa labanye kuyakhanya kuyaxega phela.
IZambia kayilandaba ukuthi eZimbabwe kumi kanjani. UNevers Mumba wachwena wathi ukhetho lweZimbabwe kalulungisiswe, kulokuphoxana, kulokuxabana, kulokucila, silungise futhi lapho kukhulunywa ubaba ugawule izikhezi so lezi ayisizo azibeyanga azibengilwanga eZimbabwe zabekelwa izigangi ezikwisa ezincedisana lombuso ukuncindezela ama individual sanction uhulumende weAmerica bayekwaAmerica umuzi wabo mkhulu kakhulu yapha eZimbabwe i-USAID ingenisa izimali eziningi iphepha yama-HIV AIDS kulaba osobusiness abaningi abasebenza leAmerica akusoqiniso ukuthi iAmerica iyaxabana leZimbabwe kulabantu abalutshwana nje abafakele izijeziso kunjalo nje kufanele sithi respect i-sovereignty ngoba okwenziwa iZambia ubudlelwane leAmerica akulani lathi lathi ukucabana kwethu leAmerica akulani leZambia ngathi asingakwazi ukulungisisa umuzi wethu asozulungisiswa ngu-HH u-HH ngumuntu owaziyo ubudlelwano abamazwe kakula kuncindezelwa iphephe labo luhamba kuhle akulazibotshwa amazambia e-South Africa kulamazimbabwe angu-3 million asomazambian kutho ukuthi ubuphoxo lobugebenga busezimbabwe nxa kunjalo akuncedi luthi ukuthi umuntu ayekhuluma ngakho emoscow esehluleka ukulungisisa labangane bakhe abaseduze lapha ngingakutho wathesa
ye baba kawule ngena khonapho amafutshane sibe
nxa ngikhangela i-America mina ngokuyibona kwami ngathi iZambia nxa isenza khona okwekwenzayo isala ukuthi kuthiwa ithande umakhe izinto libhayibhile ithanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena kodwa thina singabantu bonke abensunde e-Africa lapha singumakhelwana uyazi ama-Americans asike sikhumbuzaneni yibo bancindezeli salwa ukuzikhulula kibo bancindezeli laba ayibe yibo abasebenza lama-British kathesi abantu laba into abayenzayo embi kakhulu yikusincindezela yokuthatha umnotho wethu kodwa bese bephenduka ngale bezenza ngani bona yibo abantu abangcono bayazi idemokrasi nalesi khuluma ngayo kanti sikhangeleli phela yibo abantu labana be-slave trade yibo labana abantu kathesi obiden abanikazi bezidera
lapha lizwe umnumzana Rejoice Ngwenya ingcweti kwezombusazo omhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions lo mnumzana Belief Gawule okubandlale zano PF vexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumele yona nge-WhatsApp.
Njani Studio 7 siyabonga kakhulu ukuzwa Studio 7 umsakazo ositshela iqiniso esikhathini esiningi kodwa ke mina lokumangala okukhulu ukuthi shuwa umuntu osapota iZANU PF eZimbabwe sihlupheka kangaka uphelele kuhle yini ekhanda sihlupheka kangaka akulungi lutho how many years nganga umuntu umthanda kodwa ngayezi senza kubi kumele umsole lathi sasiyisapota iZANU PF sifika kudala sasiyizaphu but now sisehluleka vele umuntu akazahlale iminyaka eminingi even esenza kuhle i-change iyadingakala asibende change bantu bakithi abantwana bethu bazakufa bengayazi imisebenzi bangazi ama-payslip bengotshekesha bebulawa ngontshenku indaba zokuthi ilizwe lifile ilizwe libuswa ngamasisela igebengu
asakaza Studio 7 linjani hhayi mina ngiyaphila ngicela ke i-odeyami le ifunde hhayi sibona nje indlala esezimbabwe le simo sakhona akula msebenzi akula mali akulani indlala ibhahile ezindaweni la msebenzi njengoba wathola imisebenzi ezabakhona akula msebenzi sithole nzima mpela isimo lesi siblind la mali khonokwa amazigi sizothiwa kule mali amazigi sikubonele emafonini asikwazi ukuthi imali enjani la umbala wakhona ngikaze ngiyibone la ngizwa kodwa kuthiwa imali elohlonza ngazo ukuthi ilohlonzi ngaphi emafonini
heyi mina bese ngithabile sizothiwa kule ndege engabonakaliyo ngingakazwa kahle ukuthi ngemali yakho bese sithi ngekamnankako hayi Nkosi yami katela ayiwe ngani ngokabhizi wokhe ndidlalisa imali ndize emoyeni imali engaka sho abantwana beZimbabwe belilamba hayi umnankagwa bona bakithi hayi nkanishe kungacabangela abaye abatwana yho hayi umnankagwa kati yake kayiwe ngani ndiza mtshengeleke bhoda kayo emazweni mbhuluza besidla imali yelizwe yedwa labangani bakhe hayi labo rubbish bezanu PF labo ngawuchabanga wasenza ngethulayo labo phugeni bakhe kathesi bangaphi kathesi bathule zwi sebemosha kuphi manje kuba bengobomamosha babe sasangani kulento ezwayo abayenzayo berikhola abantu nganto akukhona abaza kwenza ukukhulu kedapha behluleka lokufaka abantu bakhona besithi bamufaka abaright.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Landela kokusithumela imibono kunombolo sithi +12024650318. Lingakhohlwa iLive Talk elandela iguhlelo lanamhlanje. Namhlanje siligqibake lapha. Oliver Lelisayo umtaba kancube sithi lisani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.